Linga lithona njani izilukandaba mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party sihlaziya ke udaba lwe mall eyakhiwa egodini kobulawayo ngiyakwamukela uhlelo
Siyabonga mne wethu esingakutsho ukuthi ucouncil ibonile istatement yakhe ayisingakutsho singayi ukuthi ucouncil wayephumele egcekeni wathi yena kayisuye oqhatha abantu ngoterracotta njengoba sebamnikeza amandla ukuthi engaqalisa ukudevelopha indawo leyani yasegodini sithi kuyimvama ukuthi abantu baphike into eliqiniso uze besithi hayi lokho ayisikho kusasa kubonakale kuvuka sokuyikho okokuqala sizwe sabona abantu begijima kuthiwa bayebhalisa uVundi laphana okuyikuthi yindlela abazaqhathwa ngayo emsebenzini lo sazibuza isikhathi uVundi ungena njani e-government employment bureau ungena njani entweni ka-private developer onguterracotta so lokhu thina sithi kungaba liqiniso ukuthi uterracotta siqhathile through emhlahlandlela ngoba into leyi izananzelela ukuthi iyabangwa ngabosopolitika i-MDCT eyiyo ehola ubulawayo lama-councillors angu-29 kobulawayo ilesandla entweni leyi kanti izami PF layo siyakwazi ukuthi ilesandla okwenze kwathatha isikhathi sonke lesindawo liyana ingadivelophanga yikuthi ngesikhathi okasikwere bekhona babesala ukuthi iterracotta iye phambili ngokudivelopha indawo liyana so sinanzelela ukuthi kula abantu abaningi abale interest endabeni liyana yikho sicabanga ukuthi khona lokho esikuzwileyo ngabantu bethu abawuground ukuthi sokubonakala abantu abavela kwezindawo eziyabo arare sebeqhathiwe kungabe kuliqini
nxa kuyikuthi iqiniso liyathatha amanyathelo ba
siyabonga baba sicabanga ukuthi sesikhulume kakhulu njengabantu bakomthwakazi sikhala ebantwini abayizacuthe abangamahlongandlebe abangalaleliyo kathesi siyakuveza lokhu ukuthi thina njengebandla likaZulu ibandla lakomthwakazi sizakuthatha sikufake ezandleni zethu ukuthi nxa iterracotta ingazange yahlonipha abantu bakobulawayo yabachatha bona abantu bakomthwakazi yachatha abantu abavela kwezindawo thina sithi sesizazilungisela indawo liyana kungangcono iterracotta ingadivelophi indawo liyana iluze ibusiness yabo lathi njengabahlali bakomthwakazi siluze yona leyo investment ngoba kunceda ngani ukuthi kuthiwa kuya investwa komthwakazi kodwa investment leyi ingabenefithi abahlali bangkhona sithi enough is enough ukhathele ukube siqakeza izandla siginya ukudla esingakuhlafunanga thina okungadlulanga emlonyeni wethu sesifuna thina ukupheka ukudla kwethu sibuye siziphakulele ngokunjalo siyakhuthaza umthwakazi wonke jikelele ukuthi avule amehlo avule indlebe kuthi konke okuzayenzakala ngendawo yasegodini siye kuthi gwaqa phambili incabe vele beqhashe abantu abangayisibo sizabaxotha kube yithi esizobonisa ukuthi kuzoqhathwa abantu abayinzalo yakomthwakazi ngoba thina emashonaland kasiyicokozela nxa bevula izindawo zabo zemsebenzi sakhumbula ukuthi kuye kwaba le nto yemarange khona le kugejwa ama-diamonds abantu bakithi abazange besuke besiyafuna ukuqhathwa khona ngale ngoba sibhelive ukuthi imisebenzi yemashonaland ngeyabantu yemashonaland ikakhulu le misebenzi engadingi ubungcithi obukhulu kwezemfundo
siyabona ukuthi lukhona udaba olufanayo olwamatitsha elike laluhambisa phambili kakhulu kodwa lokho kuqhubekela phambili manje lithini nalo
siyabonga njalo umne wethu udaba lwamateacher sesithethe isiga elinye inyathelo olokuthi sesifundisa abantu bakithi kuzidaba zabo ikho lisibona sibhoda sihamba sikhankasa sithengisa iagenda kamthwakazi yenkulu kamthwakazi izabelo zonke sesizibhodile komthwakazi kuyasibonisa ukuthi izikole zonke zingcolile ngamateacher awe Mpumalanga kusukisela kumfundo yaphansi kugrade ECD abadala bayakhala ngokuthi abantwana babo bafundiswa ngabantu abangazwayo ulimi sesithetheke inyathelo lokuthi hayi ithemeli zayo uhulumende weZimbabwe uhulumende kaMnangagwa kaqhelise amajele uzasigcwalisa emajele asibophe esivalelele ukuthi sesilwela inkululeko yabantwana bethu asingeke sivume ukuthi ulimi lwethu lumothakala asingeke sivume ukuthi isiko lethu lumothakele sifundiswa ngabantu abangakwanisi ulimi lwakithi sifuna abantu basebhinga bafundiswe ngabantu abakhuluma isiTonga abantu basesinambiyeni ngapha efolosi bafundiswe ngamanyambiya, abantu besikhalangeni bafundiswe ngamakhalanga, abebhebhi bafundiswe ngamasuthu lamavenda.
Lo ke bekungumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba, litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilaye.